yandelele abaningi bababalisi sebeseshuleka ngenxa yenkolo engenelisiyo ukuthi umuntu akwanise ukungena eshopu ayithenge ezakho impahla zokugqoka emsebenzini. Khathesi kunje mina ngingumama ukuthi ngingene ku-Edgars angisakhwalifaye ngesalari yami engiyiholayo. Impahla ethengiswa ko-Edgars yabe sishuthi isalari yami kumbe iyangithengela iziketi ezimbili neblouse eyodwa kanye and ama-instalments besikwerede ko-Edgars vele ababalisi abasakhwalifaye ukuthi ungathatha impahla ngesikwerede. So sibone kakhulu ukuthi ababalisi abaningi sebetholiswa nzima ezikolo ngabaphathi bezikolo besithi hambe ogqoka kuhle bophi ithayi, ikanti amayembe lawana abathenga iZimbabwe sarise savuthuka asagqokeki lekugqokeki. Okunye kwenza sithi thina ababalisi bethu kathe sabe nhlanganisa e-Progressive Teachers Union bengagqoka iloba yini, singananzelela ukuthi impahla ngazithi ngamajini ngamakhakhi okuyiwo kwangavuma ukuthi igqoke. So yizo ezilastayo, yizo ezigcinde, yizo ezihlala isikhathi eside. Asila-allowance yempahla njengabonesi, ungananzelela into nesi kuba le-uniform allowance lamapholisa lalaba beze-TF balabo-uniform allowance izinto ezikathulwanikimali yokuthi bathenge. Thina asila-clothing allowance yokuthi lathi sikwanise ukungena kwabo-topics labo Edgars izindabo power cells ukuthi sithenge. Othisha somele beye kokhothama ukuthi bekwanise ukuthenga impahla zonke emsebenzini and weyathenga. That's not right for professionals.
Kahle kahle asithi isudu yombalisi ongubaba ibiza malini, njalo lesigqoko somuntu ongumama sombalisi ongumama sibiza malini esisodwa?
Xa ungena ko-Edgars isigqoko somuntu ongumama athe singama-600-700 bond ungananzelela ukuthi kathesi loko isalari kuthiwa iyakhwela ikhwela ngesikhathi thina sifola impahla zona lezi zakhwela anti kathesi ngithi siyi-600 ngoba sifola 1000 singakabali ukukhipha kwamanye amanye thina sibe sikwerede silabo metal aid silabo nyarazo. So vele imali yona leyabisisele kusalarami ayikwani ukuthi mina ngingene ko-Edgars ngithenga isigqoko.